Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngolwesibili mhlaka 10 kuNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu namhlanje. Abenhlanganiso zababalisi bathi bayasamukela isinqumo sikahulumende sokwengezelela amalanga e-COVID-19 lockdown ngamanye amaviki amabili.
Our transport will not tire to fight this pandemic. I said applause to Zimbabwe transport for their unwavering willpower and resolve to our public war against COVID-19 pandemic.
Umongameli Emerson Mnangagwa unqome ivutho ngokuncedisana lohulumende uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Owake wadlalela waphinda njalo waba umkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders u-Ernest Maphepha Swanda akasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso zababalisi bathi bayasamukela isinqumo sikahulumende sokwengezelela amalanga e-COVID-19 lockdown ngamanye amaviki amabili. Bathi njalo umkhankaso wokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 kumele uqiniswe ikakhulu kubabalisi phambilini kokuvulwa kwezikolo. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Abenhlanganiso zonke zababalisi eZimbabwe bayavumelana ukuthi lanxa isinqumo lesi silungile, kusase kuningi okumele uhulumende akwenze ukuze impi yokulwisana lobhubhane lolu iphumelele kuhlangothi lwezemfundo. Umnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, uthi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zababalisi kuqala.
Lithuba elihle ukuthi ayengeze i-lockdown ukwenzela ukuthi alungise lapha ngalo msikhona. Isiphetho esingamnikeza sona uhulumende njenge-ATUS ukuthi kumanje njengoba esengezelele nge-2 weeks alungisikolo lababalisi, lathenge izidingakalo zonke zokuvikela ababalisi labantwana bezikolo ukuze nxa kuvulwa kungabi labantu abaza kungabi lokunenetheka komkhuhlane we-COVID.
Umnumzana Sifiso Ndlovu, umgcini sihlalo weZimbabwe Teachers Association, uthi kumele kukhangelisiswe inani lababalisi asebehlabile.
Okuqakathekileyo kwathi esikuthi sibe lama-statistics accurate. Singaba nenombolo eziqondileyo ezizafakaza ukuthi bangaki ababalisi asebetholile injection ye-vaccine. Singabathola sithole ukuthi sebebaningi okunganani ukwenzela ukuthi sibavikele, ngoba nxa sivula izikolo sibuye sithole ababalisi sivikelekile lawo. Sibuye sikhangele futhi ukuthi thina kubafundi abaleminyaka engaphezu kwe-18 layo ewangani. So indlela yokuqala ukuthi sizuze i-correct head count yalabo asebezuzile umjovo we-COVID-19. Phela akukho okunye okungenza abantu bavikeleke ngcono ngaphandle kokuthi bazuze umjovo lwana we-vaccine.
Umnumzana Raymond Majongwe, unobhala wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uthi kusakuningi okumele uhulumende axoxisane lenhlanganiso zababalisi engakaze yavule izikolo.
The most important thing government should do is setting up a platform for dialogue and consultation and engagement with teacher unions. Because without that level to promote, we need to come up with a clear roadmap to say how is it going to be done. Those teachers who have not been vaccinated, how is that going to be addressed? Several outstanding issues around the teachers that lost their lives, headmasters that lost their lives, their replacements.
Okuqakathekileyo kakhulu ukuthi uhulumende axoxisane lenhlanganiso zababalisi. Kufanele sibe lendlela ekhanyayo esifuna ukuthi kukhangelwe ukuba ababalisi abangakahlabi ivaccine bazathiwani, laba ababhubhayo ke njalo indawo zabo zizagcwaliswa, ukutholakala kwempahla zokuzivikela kanye lama-sanitizer okunye njalo kumele kuhlolisiswe ukubhalwa komhloliso kanye lokuthi bazabhaliswa. Iholo lababalisi lalo kumele likhangelwe sithi uhulumende kasiphe imali esifaneleyo ukuze leli lithole impumela enhle.
Unkosikazi Sifiso Mthembu isakhamuzi sakoBulawayo uthi uhulumende wenze kuhle ukuthi ananzelele impilo yabantwana lababalisi.
Kuyinto enhle enzwe nguhulumende, siyathaba njengabazali ukuthi bakunanzelele lokhu. Ngoba kulezi insuku abantu bayaphela. Okunye besifisa ukuthi iJekiseni ingaswelakali, ababalisi bahlatshwe ukuthi nxa izikolo zivula babuye emsebenzini kungabi khona okuzabavimba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko izolo wokungezelela ukuvalwa kwelizwe ngamaviki amabili okwe-COVID-19 lockdown level 4. Umongameli uthethe leli thuba ukukhuthaza uzulu ukuba labo abangakahlatshwa ijekiseni yokumelana le-COVID-19 vaccine bahambe bayehlaba, bazizwe belomlando wokuzivikela ukuvikela imuli, omakhelwane kanye lesizwe sonke. Kuphetha usuku lwayizolo bekubanjwe abantu abangamakhulu amahlanu lamatshumi amabili lasithupha, i-526, abalomkhuhlane we-COVID-19, kwabhubha abalitshumi lasitshiyagalolunye, i-19. Asebehlabe ijekiseni yokuqala eye-COVID-19 sebephosa bafike kuzigidi ezimbili, i-1,897,414, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo bedlula isigidi, i-1,044,356. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Emmerson Mnangagwa unxume ibutho ngokuncedisana lohulumende kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Ekhuluma emkhosini wokunanza usuku lokuqakathekisa umsebenzi wabezomvikela olwe-Defence Forces Day, uMnangagwa ukhuthaze abakubutho lamapholisa ukuba batshiyane lomkhuba wobugebengu ngesikhathi izehlakalo lezi zisanda elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Umongameli Mnangagwa uthi ubhubhane lwe-COVID-19 soluphazamise kakhulu indlela uzulu weZimbabwe aphila ngayo, ikakhulu kwezomnotho, esithi ukuhlatshwa kwabantu yiyo yodwa indlela yokuba ilizwe lisinde ebunzimeni elikile okwamanje. Lanxa ilizwe lingelamali, abezomvikela sebencedise kakhulu uhlelo lokuhlatshwa kwabantu beZimbabwe ijekiseni lokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
My government and you, our defense forces, will not tire to fight and combat this pandemic.
Uhulumende wami lani bebutho kasoze sidinwe ukulwisana lalumkhuhlane, sihambelana lezinqumo zokuqakathekisa inizwe. Ngibonga abebutho ngokuvuma ukuncedisa kusikhathi se-COVID. Lina abebutho selincedile ukulwisana lalumkhuhlane.
You, the ZDF, have joined the fight.
Ngesikhathi izibhedlela eziningi elizweni zithwele nzima ukubhadala odokotela labongi ngesikhathi se-COVID-19, abebutho sebesize kakhulu ngokuncedisa. Umongameli umnyaka odlulileyo wabeka umsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, yena okwaba ubutho ukuba ngumphathintambo wezempilakahle, encediswa ngomunye njalo waye kubutho umnumzana John Mangwiro. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Thenisani Tungagwa uthi uhulumende weZimbabwe uthemba amasosha ngoba eyiwo amncedisayo ukungena embusweni.
Udaba lwamasosha besebenza kumadependence akahulumende ludaba olungaqalanga namhla. Siyakwazi ukuthi wawulabo ukukhelela ikhathando Christian labanye benimsebenzi abayenzayo kusiya njalo ochiwe ngabonaba. Kodwa sinazelele ukuthi uhulumende wakathesi uthemba amasosha ngoba ngabantu abakhayelela ukuthi ngabantu abathi bale discipline. Ubona bengabantu abalwela impi enkululeko bathola isifundo esokuthi ilizwe kalithekiswa.
Umongameli Mnangagwa wengeze esithi amabutho eZimbabwe asencedisa kakhulu ngesikhathi besakha izindlu zabantu abadilikelwa izindlu, izikolo lezibhedlela ngesikhathi sophepha luka Cyclone Idai eManicaland. Lokhu kusekelwe ngumongameli webandla leZaphu umnumzana Isaac Mabuka esithi abebutho kumele bancede hathi ukuhlukumeza uzulu.
Yiwo umsebenzi wamabutho ngesikhathi se-peace time, i-assistant to civil administration administration ukuthi niwancedise lapho kufanele bancedise khona especially into eze health ezifana lazo nezi ezezulu elikhulu impopo mazamanzi kumele amabutho ancedise hayi into zama roadblock ama-roadblock ayekelelwa amapholisi
umnumzana Baxter Magwizi yena owalwa impi yenkululeko uthi kungumlando wabebutho ukuncedisa enhlelweni zentuthuko
umlando wabo omkhulu oqhakathekileyo okuvikela isizwe ngembobho lokugcina ukuthula kuleli lizwe ukuze lingahlaselwa ngamanye amazwe kumbe imivukela amasosha aseZimbabwe akhona ukusebenza yonke imisebenzi yaseZimbabwe ebangela inhlalakahle zabantu base
umnumzana Mnangagwa uthi abebutho kumele bachiyane lomkhuba wokusebenzisa umbobho ukutshontshela uZulu osungumkhuba obahlile leyo ngalezi insuku eZimbabwe uphinde waphatha udaba lokuthunyelwa kwabebutho ukuyancedisa kumakhwelwane eMozambique usuku lwe-Defence Forces lonyaka lunanze ngesikhathi abalwela amalungelo oluntu bekhonona ukuba abebutho bahlukumeza uZulu ikakhulu labo abangasekeli ibandla leZANU-PF abebutho bayakulandela lokhu besithi benza umsebenzi wabo bengasekeli loba yiliphi icele ngeviki edluleyo babelesikhathi sokungena emphakathini bencedisa kuhlelo ezehlukeneyo ezigoqela ukuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ngimilethido 7 ngiseharare ngingumlondolozi Ndlovu
Ntambo obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende usola kakhulu isehlakalo lapho umntwana oleminyaka elithumi lani obikwa ibhubhe ebeletha ngemva kokwendiselwa owesilisa wesonto yamapostoli eMarange isehlakalo lesise sisolwe inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu amabandla ezombusazwe kanye logacha olubona ngokulondolozwa kwamalungelo abantwana kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations olwe-UNICEF amapholisa athi asaluphenya lolu daba asizweni ingxoxo esiqhubela unkosikazi Nyoni ngalolu daba
sibuyele nini esintwini sethu siyilisebiki isintu sethu siyala khonokho ukuthi umuntu ongubaba athathe umntwana ayikhona intombazana umntwana amenze umfazi abe semfihla angamhambisi lesibhedlela azathi akuzwakale ngaye esefile khonoko I think is criminal akula sintu akula buntu akula buKristu akula ngisho umuntu onobuntu ongakuvuma khonoko so ke mina lani njengominister we women affairs ngithi mina this should be condemned with no uncertain terms amantombazana a girl child kabavunyelwe baphiwe indawo yabo bakhule bonjakale ngoba yinhlanyelo yabo mama lapha singagcini amantombazana wobuntu la ngesimilo la ngomthetho oqondileyo okuthi ukuthi sihlanyela hlanyelo bani ezaba ngumama kusasa so lokho kwenzakeleyo ngithemba ukuthi kuqubule abantu abaningi kusiqubule sibili sibaningi ngithemba ukuthi sizabambana la ma-church wona lawa kwenzayo khonokho sizama ukudinga izindlela zokuthi bakuyigcine ngenxa yokuthi bathatha izimali ebantwini ezingumnikelo ngoba bona ngamabhishobhi bese bezisebenzisa ukuthi bathenge kumbe ba-oppresse abantwana isono esiphindiweyo esokuntshontsha isono sokudlwangula isono sokufeba isono konke kugcwele phezu komuntu nalothi ugokhela ijeji njengabomama athi lapho sithi simile sitshaya ngenduku phansi ukuthi noma singaziphathi ntoko kakucithe lokho
bekusenzakala lokho isikhathi eside leminyakeni edluleyo uhulumende engaba lamandla yini wokuthi akuqede du njengoba sibona ukuthi isikhathi esiningi kwenzakala ekusithekeni
sile mthetho njengama-members of parliament e-marriage act ingavele iphume yona leyo umthetho wona lowo uyala ukuthi umntwana o-less than 18 years endliswe njengoba ngithi thina njengama-members of parliament sesiqedile okwethu then sesisuka khonapho amapholisa the reinforcement agents So kumele ukuthi babe leshu ukuthi umthetho lwana ulandelwe. Lama courts babe leqiniso ukuthi umuntu okwenzileyo lokho uyajeziswa. But ngaphandle kwakhonoko kukhona ukuthiwa yi-civil responsibility. Okumele ukuthi sonke then njengabantu sikwale, sikwenyanye, singakufumi. Lamabandla akwazi ukuthi lapha bekwenza bayabotshwa. Singabona izinto ezinjalo sizimangale. Abanye abantu babona ulutho lobulusenzakala balufihle. Amapholisa babe bengakwazi ukuthi kuyenzakala esiqhukwini lesiya. Bese kusithi kungaba lepholisa elinika udaba ukuthi kulesana isiqhuku kulomntwana ofishiwe owenziwa lokhu lalokhu. Lowo mpholisa angayekela ukubopha abantu labana. Sesimangalela yena ngoba yena uyabe engasenzanga umsebenzi wakhe. So ngithemba ukuthi kusukela namhlanje akube lokubambana eZimbabwe ukuthi into enje ingenzakali.
Lo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngamalungelo abesifazana njalo emela iNkayi North edalele ePhalamende, sixoxela ekoBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uzulu elizweni ngalesi sikhathi eZimbabwe lilokhe liphansi kohlelo lokuvimba abantu ukuhamba-hamba mahlayana olwe-COVID-19 Level 4 Lockdown. Zulukandaba lingakhutshwa lolihlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama khonapha emsakazweni we-Studio 7.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Usuba lukhulu wesabelo se-New York eMelika uGovernor Andrew Cuomo usechiya leso sikhundla ngemva kwenkuthazo yabaningi ukugoqela abebandla lakhe lezombusazwe elama-Democrats. Lanxa ingcinywe kakhulu ngokuphatha akwenze leso sigaba lapho sihlaselwe lubhubhane lwe-coronavirus nyakinye, kusuke kwaphuma indaba zokungaphathi kuhle abesifazane asebenza labo. UCuomo ubesebhekane lokususelwa amanqe ngamalunga edalela ePhalamende akade esifuna ukuvota ukumsusa esikhundleni. Njalo uwenze ngemva kokuba igqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General eNew York lethule umbiko wokuthi uzathonisiswa amacala awetheswa ngabesifazane abalishumi lanye 11 abathi kabaphathangwa kuhle ngokuqabutshwa, ukubanjwa amabele kumbe izihlalo nguye. Umsekeli wakhe uLieutenant Governor Kathy Hawker owesifazane oleminyaka engama-62 webandla lakhe lama-Democrats wawaba lilunga ledalela ePhalamende emela isiqinti seBuffalo khonale eNew York, nguye osethatha leso sikhundla esiba ngowesifazane wokuqala osebenza ehofisini leyo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana lomunye wakhe wele Mosambique uFilipe Nyusi namhlanje bethekelele inkamba zebutho lapho amasotsha elizwe lakhe azabe ehlala khona ngemva kokuthunyelwa kulelo lizwe ukuyancedisa ukuvikela izigaba ezihlaselwe ngabalwa becatsha abokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo abe-ISIS esigabeni seCabo Delgado. Isimo esingasihle kwezomnotho kwele Zambia sibikwa silakho ukubana abantu balelo lizwe bacine bengavoteli umongameli Edgar Lungu esithe somlando ukukweleda kakhulu imali yokwakha imigwaqo nokunye okungathuthukisi impilo yabantu yansuku zonke.
Abanye osomabhizimusi bathi sebesehluleka ukubhadala irent lapho abasebenza khona ngenxa yeziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Iziqondiso lezi ziqheliswe ngamanye njalo amaviki amabili ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Kubika uNtungameli Nkomo.
Umongameli Mnangagwa uthe lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane selehlile kulezi nsuku ubone kufanele ukuthi engeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso lezi ngoba inani lababhubhayo lilokhe liphezulu. Abanye osomabhizimusi bathi lanxa bevumelana le mizamo yokwenqabela lomkhuhlane, iziqondiso lezi sezibulele amabhizimusi abo. Omunye wabo ngomnumzana Bheki Impilo Sithole osebenzela koBulawayo, yena othi ukubhadala irenti sokumzimela.
Abantu abavunyelwa ukusuka emakhaya bebuya emadorobheni kumbe drobho tumakhaya. Thina abanye ibhizinisi yethu ingeyokuyakha. Abantu abasithengela kakhulu i-building material ngabantu kakhulu abavelela khonale emakhaya. So ibhizinisi sethu isiyehlile sibili ngenxa yokuthi abantu amabhasi asavunyelwa ukuthi ehambe emakhaya ebuye emadrobheni, amile amabhasi. So lokhu kuyasi-affecta kakhulu njengabo somabhizinisi.
Usithole uthi ngabe uhulumende uyangenela akweletise osomabhizimusi izimali zokuvuselela amankampani abo.
Uhulumende kayelaba powers ezama ukusincedisa, isidinga ama-business loan, ezama ukusikhushina khonapha. Ngazidinga ngenela ngale kwi-issue kakhulu yama-rents. Ama-rent amashopu amaningi seqalisa ukuvala ebangela ukuthi ama-rent adla aphezulu. But to be honest, i-situation sikuyo inzima kakhulu.
Omunye njalo usomabhizimusi umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi lanxa bevumelana lokuqheliswa kwe-lockdown, uhulumende kumele enyuse izinga lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-coronavirus ukuze wehlulwe lomkhuhlane, abantu babuyele emsebenzini sini baphandele imindeni yabo.
Sikhangele sonke ukuthi umkhuhlane lo ke ungani uyathatha impilo eziningi. Ngokunjalo ke kungani kwethusanga ukuthi kwengezelelwe amalanga awe lockdown lay. Kodwa okumqoka kakhulu ukuthi kumele ukuthi ngabe uhulumende uyakhweza amasokisi futhi kakhulu abantu abaningi bahlatshwe. Ngoba ukuvala ilizwe nje kungala hlelo ezigijimayo ezikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ijekiseni le, kuyabe kungaze kusize ngalutho.
Amazwi kaNdiweni agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Rights Association, umnumzana Efihlela Ncube.
Ukusebenza yikho kondla abantwana, yikho kubhatala irent, yikho kubhatala ischool fees, yikho kwenza nje impilo yonke ibe khona isebenze, abantu bakwazi ukuphila besiya phambili. Ngakho-ke ukuvalwa kwelizwe lanxa kule njongo yokuthi kuvimbele ukumemetheka kwegciwane le-corona kubulala impilo yabantu, babulawe indlala, abantu bathwale nzima ngendlela eyisimangaliso. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi lanxa kulwiswa igciwane le-coronavirus kodwa impilo ivunyelwe ukuthi isebenze, abantu abathenge labasebenzi bakwazi ukuthi basebenze bondle abantwana bazondle bathuthuke besiya phambili lanxa igciwane likhona.
Uncube ukhuthaze uZulu ukuthi abambe iqhaza empini yokulwisana le-COVID-19 ukuze uphele lomkhuhlane.
Into edingakalayo ukuthi abantu babambisane bonke, kwenzeke lokho esikubona kusenzeka kwamanye amazwe akwazi ukwehlisa izinga lokumemetheka kwegciwane. Okokuqala nje ukuthi abantu bahambe bayohlatshwa. Lanxa ukuhlatshwa kungatsho ukuthi kangeke usathola igciwane le corona kumbe ukuthi ngeke lisakubulala, kodwa liye ukuhlatshwa kuyehlisa amathuba okuthi uhlaselwe ligciwane. Lanxa selikuhlasela ligciwane kuyehlisa amathuba okuba kwedlule emhlabeni.
UNdiweni laye uthi osomabhizimusi kumele babambisane.
Abantu bengaba le mizamo yokuthi sisebenze kodwa sibambisana, senze i-bulk purchasing kumbe ukuthenga ndawonye izinto, singasabalali sonke, sibuye sihlukaniselane izinto zethu, sesivela zithenga mbe zithenga oyedwa mbe ngalo utransporta njengabavunyelwayo. Kungancedisa ukuthi umkhuhlane ume kumemetheka abantu abaningi bengakahlatshwa.
Nyakenye uhulumende uke waba lohlelo lokuphathisa amankampani aphazanyiswe yi-COVID-19 kanye labantu abaswelayo, kodwa ihofisi ka-Auditor General yethule ugwalo ngeviki edluleyo oluveza ukuthi eningi yalimali yantshontshwa. umphathi ntambo obona ngenhlelo zokuphathisa uZulu umnumzana Paul Mavima uthi basadingisisa ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungami Linkomo.
Wezemidlalo owake wadlalela waphinda njalo waba ngumkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNS Maphepha Sibanda kaseCom. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
UNS Maphepha Sibanda ubephethwe umkhuhlane wetshukela njalo wedlule emhlabeni namhla ekuseni esibhedlela seMatha Day lapho akade elaliswe khona. Ukufa kwakhe kuthiya abaningi abalandela umdlalo wenguqu bekhala izimathonsi ngoba edlale indima enkulu ekuthuthukeni komdlalo wenguqu elizweni leZimbabwe jikelele. Wayengumhleli wendaba zemidlalo kuphephandaba leChronicle uLove Modube uchaze umuyi njengeqhawe emdlalweni kanobhutshuzwayo.
Kuthe ngo-1998 uRoger Muhla esethethe ubukhokheli beqembu uNS wabiza ukuthi ukuba ngumanager lapha awaqinisa khona iteam ngediscipline lokumotivate abafana bathatha ama league championship i4 bathatha le league cup double ngo-2001 2006 bamkhetha waba ngutshalimana wathatha league championship khanya ngesikhathi sonke kade ngani yabizwa kwaHighlanders beyiphakamisa uyisisebenzela isizwe alisebenzela leqembu likaZulu amahlolanyama.
Umuyi uqale ukudlalela iqembu leHighlanders ngo-1979 evela kuqembu leContext njalo obeyingxenye yeqembu eliphakamise inkezo yeChibuku ngo-1980 ngemva kokunqoba eleRio Tinto nge-4 kanya lenkezo yeHeroes ngemva kokunqoba eleDynamos nge-3-2. Ngomnyaka ka-1981 obeyingxenye yeqembu lesizwe eliphatheke kumncintiswano weseCAFA kwathi ngomnyaka ka-1983 usuke wadlalela iqembu leCapes United esikoleni iHarare lapho dlale khona okweminyaka emithathu wasephenduka ekhaya. Ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi uphatheke emidlalweni yabasakhulayo yokuqembu lemthala waze wakhethwa ukuba ngumgcini sihlalo weZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League. Wake wasebenzela iqembu leHighlanders ngesikhathi uMaphepha engumgcini sihlalo. UBrian Moyo uthi umdlalo wenguqu ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kwamaphepha.
Umuntu engiyibona ngani abaningi nxa bembona angikhumbula ukuthi bayakhumbula ubuso bukaErnest ngobukaMaphepha ezondile. Umuntu obethi lanxa esemsebenzini sibili oqhakathekileyo uyabe khuthele ende ukhuthalele lowo msebenzi wakhe, kodwa engumuntu othanda ukujabula ukubona abantu abaduze kwakhe bejabula. So ngumuntu owayethanda nje usoma even la ngesikhathi somsebenzi. Isikhathini sakhe nesakhula ukhule wadlala waba ngumdlali sibili odumileyo. Uthe esekele ukudlala walisebenzela njalo ibhola, umsebenzele kakhulu kumazinga atshiyeneyo kuzigaba ezitshiyeneyo.
UMaphepha uphinde njalo waba ngumanager weqembu lesizwe njalo beyingxenye yeqembu lama-Warriors ngesikhathi liphakamisa isicoco seCOSAFA ngomnyaka ka-2005 langesikhathi liphumelela ukuyadlala kumidlalo yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Africa e-Africa Cup of Nations ngo-2006. Ngesikhathi edlula emhlabeni uMaphepha ubeyingxenye yebhodi yeqembu leBulawayo City njalo eminyakeni edluliwe uke waba yingxenye yeqembu leBantu Rovers. UMaphepha ubesele minyaka engamashumi ayisithupha lane yokuzalwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uZulu elizweni ngalesi sikhathi eleZimbabwe lilokhe liphansi kohlelo lokuvimba abantu ukuhamba-hamba mahlayana olwe COVID-19 Level 4 Lockdown. Zulukandaba lingakhutshwa lolihlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama khonapha emsakazweni weStudio 7.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso zababalisi bathi basamukela isinqumo sikahulumende sokwengezelela amalanga e-COVID-19 lockdown ngamanye amaviki amabili. Owake wadlalela waphinda njalo waba umkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNS Maphepha Sibanda kaseCom. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.